urhulumente yinto layo fanele ukuthi ngawo sehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho, ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGs ayithengi even umgodla wenhlangene ukuthi o-veterans lizincedise ukuthi lilime kube nokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe, ilizwe lakithi labuya. Sathemba ukuthi kathesi-ke sokuzasetshenzwa ngendlela eqondileyo, ngoba yithi esesizibusa abansundu. Sasicabangela ukuthi abamhlophe yo abafanele besihlukumeze, kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye. Ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye? Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona, kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitheka igazi lezintombi, kwachitheka igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu, labantwana abancane ababengakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu, kodwa siyele okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kumele ukuthi ngali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-war veterans ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la, abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho kusemthethweni uhulumende yikho fanele akwenze, akulungise yena uhulumende, ngoba yonke into le isemthethweni, ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahhofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandelwa. Njenge-20% kuland, 20% ku-mining, 20% kuyo yonke into bayakwazi emahhofisini, but ungafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikobani? Izinto esifuna ukuthi zilungisiswe zengezwa. Uhulumende asincedise ukuthi zilungiswe, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise, betshayele emahhofisini la kulunge. But nxa emahhofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuqokozela. Kanti akufanelanga kube lokuqokozela, kufanele kulungiswe, kuthulwe, kube le peace elizweni. But ilizwe likhathese uzathola ukuthi kuyaqokozelwa kuba yinto esiluhlazo kumawoveti, ibe lohlazo kuhulumende. Kanti siyangiselanani singalungisa into zethu njengelizwe, singalungisa into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula? Yikho esikudingayo thina njengama-war veterans, especially awezipho.